Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Ntulikazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakubulayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqandi ukuthi ziba ama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu
sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16.6 million.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyasikhipha isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo.
UZulu weZimbabwe wethuswe yisikhulumeli sezanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothi angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi. Abe-MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapholisa kuveza sowala ukubana akulankululeko elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu 542 labulala abangamashumi amathathu lasithupha 36 kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,770 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalolunye 859,237 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathobaminimbili 18,160 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ayedlula ezinhlanu 506,534 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16,688,264 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 657,462 abasinde kileli gciwane beyizigidi ezedlula ezilishumi 10,272,389 kubika abenhlanganiso iye-World Omita. Kuthi izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile kakhulu ngesiqubu sokumemetheka kwe-coronavirus kulelo dolobho. Ngesonto, uhulumende wazise ukubana leli gciwane libhahle kakhulu emzini enjenge-Country Park, eMagwegwe West, Nkulumane kanye lasemganwini. Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 asebetholakale bele COVID-19 koBulawayo. UMichael Obe weStudio 7 uxoxe lentatheli ezindaba yakoBulawayo uNkosikhona Dibithi owasungula umsakazo webulenjini owe-Community Podium TV olulenhlelo zokufundisa uZulu nge-COVID-19.
KoBulawayo kungathi kunzima lapho masikhangela i-provincial task force ye-COVID-19 iqambe izindawo ezingu-4 kuthiwa ngama-hotspots. Abantu bakoBulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama-hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu lokuncediswa kwabantu ukuthi bebone ukuthi ba-isolethwa besizekale njalo nge-testing.
Sike saxoxa labantu abahlala koBulawayo basitshela ukuthi babekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi kuleso sikhathi abantu abahlala emalokitshini babengahloniphi imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane okugoqela ukugqoka ama-mask, ukuhlonipha umthetho we-social distancing lokunye okufanayo. Kukhona osekutshintshile na?
Bengikhuluma lomhlali we-Country Park sithi namuhla singathi it's business as usual. Abantu bazithengisela emsikeni, bazigadela amabhasikethi zupko, bazihambela emavinkilini, benza yonke into nje kunganakutshiwo ngolutho. Lokho kutshengisa ukuthi khona izakhamizi i-information le esingathi ingabe ihitshwe kuhulumende zikayitholisisi kuhle, njalo abantu abakatshengiseli ukwethuka kakhulu ukuthi i-hotspot kumbe kwini awukafiki kuhle kumbe awukazwisiseki kuhle. Ngombono wami bengibona ingani uhulumende bekumele yenze esingathi i-follow up ukuthi azise izakhamizi ukuthi nxa sisithi indawo i-hotspot kutshoni, njalo abantu kumele beziphathe njani kusiya phambili. Sesizwe izinto eziningi ukuthi khona abantu kumele sigqoke ama-mask, sigeze izandla, siyenze i-social distancing. But iningi labantu liyabe likhuluma ngokuthi nxa sisiya emathawuni lapha siyalayina emabhenki, amalayini emabhenki made, lasemabhasini kuyafana ngokunjalo. So ukuthi sithi indawo lezi ngama-hotspot kusuka kube nzima ngoba abantu abaningi ngabantu abavuka ekuseni besiya emsebenzini, abaye besemabhizinisi nabo besebenzisa yona le-public transport, be-headline izimali emabhenki, bethenga kuma-supermarkets, belayini izinto ezinjengazona lezo.
DBDC yezwa ingcwethi kwezempilakahle sithi umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo ngase-Country Park emagogwe West kanye lasenkulumane. Abahlali balezo ndawo balalo ulwazi oluthile na lokuthi sokumele baziphathe njani njengoba sebehlala endaweni lapho okumemetheka khona lo mkhuhlane.
Izakhamizi ikakhulu kulezi ndawo ezithiwa ngama-hotspot, umkhuhlane ziyawakwazi ukuthi ukhona, kodwa ukuthi nxa sisithi i-hotspot kusuka kwethuse kakhulu, kodwa information yakhona ayikafiki kuhle ezakhamizini ukuthi ma kuthiwa kuyi-hotspot kumele kwenzakaleni, bazathestwa ngobuningi kuzathiwani njalo. Uhulumende bengakhulumanga ukuthi nxa sisithi ngama-hotspot e-Country Park kungabe kulabangaki, emagwegwe kungabe kulabantu abangaki ababanjwe belomkhuhlane lo we-coronavirus, njalo ba-isolate ngaphi kulo nhlelo yini eze-contact tracing, izinto ezinjengazona lezo bezingancedisa kakhulu especially ezakhamizini ukuthi sibe lama-localized interventions awe-coronavirus ukuthi izakhamizi zincediseke. Izakhamizi esikhulume lazo azitshengiseli ukuthi kungabe kusitshoni ukuthi i-hotspot, ngoba besithi thina sikaboni umuntu obuye wazositesta. Thina sithini ngoba sizama ukudinga impilo, sizama ukuthengisa, sithole imali, sithole ukudla. Abantu begada lawa amabhasi athwala to full capacity. So yiwo ama-discussions, inkulumo ezikhona phakathi kwezakhamizi zakoBulawayo.
Unkosi Khona Dibiti yintatheli zindaba eyasungula umsakazi wobulenjini owe-Community Podium TV. Ubexoxa lapho ke lo Mike weStudio 7 ecengweni ekoBulawayo. Ngathi ezicubungula ezombusazwe abamabandla aphikisayo lozulu wejikelele weZimbabwe bathi bethuswe kakhulu ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa, isikhulumeli sezano PF, othi amalunga ebandla lakhe akasoze agoqe izandla kudalwa umonakalo elizweni, esithi ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu uzabhaxabulwa kakubi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sezano PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukuba laba abazaphatheka kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi bazafica imbila zithutha, ngoba abasekeli bebandla lakhe labo bazabe bekhona ezitaladeni belondoloza iziqondo ze-lockdown. UChinamasa uthi laba abafuna ukutshengisela bajonge ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni, ngakho-ke abasekeli bezanu PF bazasebenzisa loba yiphi indlela ukuvimba abasekeli bamabandla aphikisayo anjenge-MDC Alliance, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition labe-Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, abasetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi bazaxotsha ummeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Unobhala jikelele womanyano wamabandla ezinkonzo owe-Zimbabwe Council of Churches, ZCC, u-Reverend Kenneth Mtata uthi kuyethusa okukhulunywa yi-ZANU-PF.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyase keeper isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo. So kwethusa uma amazwi ephuma kulabo abangabaholi belizwe bekhuluma ngamazwi anjalo. So siyakhola ukuthi umongameli welizwe kumbe uhulumende uzozidistensa kulawo mazwi.
Uqhubeke ethi kuyadanisa ukuba uChinamasa ulwisa ummeli weMelika kuleli umnumzana Brian Nichols, esithi lokhu kwenza imizamo yokukhumisana umlotha phakathi kwele Zimbabwe leMelika ibe nzima. Okugcizelela umnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, yena othi kuqakathekile ukuthi ZANU-PF njengebandla elibusayo lilungise okuhlupha abantu ingasebenzisi udlakela.
Okumele sikutsho kugovernment yeZimbabwe ikakhulu iZANU-PF ukuthi udlame aluncedi njalo aluwakhe umuzi. Uqathekileyo ukuthi belalele isikhalazo sabantu bekwazi injongo ukuthi kungani abantu befuna ukutshengisela, belungise lezo sikhalazo kulokuthi betshone begijimisana labantu, ngoba kusoze kubancede. Kungabathengela nje isikhathi sokuthi bedonse nje okwesikhashana bekhona, kodwa ekugcineni abantu bazonqoba.
Isikhulumeli sababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa uthi okushiwo nguChinamasa kulakho ukufaka abantu beZimbabwe ulaka lumangalisayo.
Lokho okushiwo nguChinamasa ukuthi abantu ebetshengisela mhlaka 31 bazatshayiwa highest degree ye confusion, highest degree yobugebenga, highest degree yomuntu ukhanya ufuna ukuprotecta icorruption. Ngoba ama citizens eZimbabwe are united ukuthi mhlaka 31 bayafuna ukutshengisela peacefully le fighter icorruption njengama citizens, not lokho ama partisan politics okuchiwe nguChinamasa. Ufuna ukuzama ukuinsite ama citizens ukuthi ama citizens achayani kuchithike igazi kube le civil war.
Kodwa incinci kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulilungelo likaZulu ukutshengisela.
Lokhu kuyasidanisa kakhulu, kodwa nje nxa isitsho njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi njengomuntu okugovernment nxa besithi bangamawoveti abalwela abantu ukuthi bebelamalungelo okutshengisela, kodwa lamhlanje nxa sebeyibo abanthi hayi abantu abazaphuma phandle bazabatshaya. Khonokho yikho sikunanzelelayo ukuthi yikho uku-insite i-violence. Mna engikutshoyo kubalandeli bezanu-PF laba abangabayanga abadubekayo njengathi ukuthi hayi kina madoda lingakulaleli lokho okuthiwo nguChinamasa. Ekelani uChinamasa okunguye ophiwayo ama-implements ehalf emillioni every 5 years, kuwe nguye olwayo. Thina sonke sihawulayo sibuyeni sibambanani izandla sitshengiseleni silwe lobu le-corruption ekhona elizweni laseZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma nommeli weMelika eZimbabwe ukuze sizwe icele lakhe ngalolu daba. Kodwa uhulumende weMelika ubikwa esebize ummeli weZimbabwe eWashington ukuthi azechasisa ngamazwi kaChinamasa la. Ngeviki edlule amapholisa abophe intatheli izindaba uhophe uChingono lomkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe besethisa umlando wokufuna ukugencula uhulumende ngokuthoshozela abantu ukuba batshengisele ekupheleni kukantulikazi. Izolo amapholisa akhiphe amabizo afana lomnumzana Job Scala, Gift Osalo Siziba, Obert Masaraure, u-Alan Moyo okhokhela izifundi zezinasu, Janford Ngaziwore labanye, esithi kumele baye emapholiseni bayebuzisiswa ngokutshengisela lokhu. Uhulumende uthi ukutshengisela lokhu yindlela esetshenziswa ngamazwe athuthukileyo afana naboBhrithani, iMelika lamanye emizameni yokukhipha uhulumende owakhethwa ngabantu. Kodwa ababandla aphikisayo loZulu jikelele uthi ukutshengisela lokhu kujonge ukuveza ukukhulula kwabantu ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangela inkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende weMelika namhlanje ubize ummeli weZimbabwe eWashington DC umnumzana Amon Mutembwa kulandela ukuthukwa kommeli walelo lizwe eHarare uAmbassador Brian Nichols. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa esithi uNichols uyisidlova esiphehla udlakela eZimbabwe. UChinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukubana uAmbassador Nichols usebenza lebandla leMDC Alliance lezinye izitha zeZimbabwe emizameni yokugenqola uhulumende weZANU-PF ngohlelo lokutshengisela lukamhlaka 31 Ntulikazi. Uthi njalo balakho ukuxotsha uAmbassador Nichols. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamazwe awezwekazi le-Afrika umnumzana Tibonaki usole amazwi kaChinamasa enkundleni yeTwitter esithi lanxa engabamangalisi bakwamukeli ukuthukwa kukaNichols. Ngokunjalo uthe sebebize ummeli weZimbabwe eMelika ukubana azochazisa okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Uhulumende weMelika wenze lokho kuvunyelwe ngumthetho womhlaba. Nxa ngabe ulensolo ngokuziphatha kwalo omele uhulumende welinye ilizwe kuleyo ndawo, kumbe ulensolo ngendlela uhulumende lapho okuvela khona uambasada ngendlela aziphethe ngakhona, uyambiza uzokhuluma laye liqondene ngqo. Uyabizelwa ku-Foreign Affairs Office ethile eyiyo ekhangele khona lokho, kumbe ahlangane lo-minister okhangele ngezangaphandle, bakhulume baxoxisane kube lensolo zethulwe insolo. Akwenziwa lokhuyana okwenziwe nguthina masu ukuthi uhambe nje uye e-ZANU PF office ubusukhuluma uhlamba lazwenze lokhuyana uzinqunulile, wanqunula i-ZANU PF evele ihlala inqunu, wenza abantu bayangeka abeZimbabwe abakhangelela ukuthi kukhulunyiswane kahle lamanye amazwe.
Elemelika lele Zimbabwe siyakwazi ukuthi ebezama mpela ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwawo osobulesikhathi eside bungahambi kuhle. Ubona isehlakalo lesi sichiya ubudlelwano lobu ubumi ngapi phakathi kwamazwe omabili?
Ngemva kwesehlakalo lesi kuyacaca ukuthi ngeke ubudlelwane busasebenza ngendlela okade bukhandelwe ngayo ukuthi buzavuka buphile busiza abantu beZimbabwe. Ngemva kokuhlanjalazwa, ngemva kokuziveza ukuthi kasohulumende ohloniphayo, ohlonipha abanye abantu, ohlonipha amanye amazwe, kuyacacaka ukuthi umhlaba kawusozi ukwamukele lokho, iMelika ayisozi ukwamukele lokho. Asingakhohlwa ke futhi ukuthi kungabuya kuvuseleleke indlela zokuvusa ubudlelwane. Kodwa ke vele lokho kwehlula kwasekuqaleni zisuka nje ababekhangelela ukuthi umgabe njengoba sehambile kuza kungena ozaziphatha ngendlela efaneleyo, kwase kwacaca kwehlula zisuka ngo-2018. Ngakho ke kusheze kuba mangalisa beMelika ukukhona lokho okwenzakeleyo, kuzafakaza lokho vele kwakulindelekile ukuthi izanu lokhu izanu, abaphathi izanu lokhu engabaphethi izanu, imikhuba iyafana, akula nguquko.
UMnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho ke limuzwe exoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Angwana ngoba umakhala ekhukhwini wakhe ubengangeni. Abe MDC Alliance bathi uzingelwa kwamalunga leli bandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi wazise izolo ukubana badinga amalunga e-MDC Alliance agoqela uMnumzana Job Sikala, Obey Stole, Makomborero Harizivishe, Godfrey Kuraone, Danford Gansiwore, umkhokheli wenhlanganiso yeta Jamukas, uPromise Mkhwananzi labanye. Abantu laba badingelwa umlando wokushoshozela uZulu ukuba natshengisele mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa umgcini sihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi akula muntu omele abotshelwe ukukhuthaza uZulu ukuba natshengisele ngokuthula ngoba leli lilungelo lomuntu wonke elimunyethwe layisisekelo sombuso.
Laba bantu kabayenzanga lutho, icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliamente, ibandla elibusa ama councils, kanti ipolitiki ayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa buza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano uMnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana vethe bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani into yezanu against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MDC Alliance. abantu bamanyene inkomo ngendlela emangalisayo ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi, sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene ngakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu, kumbe ngowayiphi party. Akakakunanzelela uChinamasa ukuthi khona ngaphakathi na kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland North, ubexoxa icingo lelontungameli inkomo we-Studio 7 yokubulawayo. Kunjalo nje umeli wekhwekhwe edalele ePhalamende njalo ube lilunga le-National Patriotic Front, umnumzana Masango Blackman Matambanadzo kasekho. Matambanadzo ubikwa ebhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Yebo yebo yebo, tsakaso muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe-lockdown. Mthokozo muhle lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yenhlanganiso ye-ECOWAS elamalunga amazwe alitshumi lanhlanu isikhuthaze ukuthi ilizwe lemali libumbe uhulumende womanyano njalo kuqhutshwe olunye ukhetho kulandela olulempumela ephikiswa ngabanye. Umbiko owethulwa yintathelo zindaba zikahulumende we-North Korea zithi umkhokheli walelo lizwe uKim Jong-un uthi izikhali zenyukliya weapons elizweni lakhe ngezomvikela njalo uzithembile ekwenqabeleni impi yesibili ye-Korea, i-Second Korean War. Umzimba womufi owayelilunga ledalela iCongress eMelika njalo elwela ilungelo labensundu umnumzana John Lewis obhubhe ngeviki edluleyo ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane ulokhu elalisiwe eCapitol esigodlweni seMelika eWashington DC lapho abantu abamvalelisa khona ukusukela izolo.
Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumudumu kulezisuku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Esikwaziyo ukuthi ama-companies amaningi ebeguqe ngamadolo njalo i-disruption enjengale eyokuthi bayavala njengoba isebenzi asisakwanisi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uZulu laye ekhala ngokuma kwempilo. Abantu abaningi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo loZulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu baloko belindile ngedanisa ukuthi uhulumende wayethena within a month qala wayeze wathena kusefika u30 April sibili nxa ngikhumbula kahle. Imali yabe sivuyile, ayizange ibuye. Okwenzakalayo kuphela ukuthi amabizo sasohambisile ke yaphenduka kulabantu asebebhalisiwe kungxenye yabantu abazathola leyo mali. Kasothi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emlahlandlela okukho lapho okuzongena khona imali. Ngokwazi kwethu namhlanje ngoJulayi sesiyaphela imali leyo, akasiyasikayibona.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidela Ncube, yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abaningi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafactory evaliwe ngobuningi bawo. Kanti-ke la mankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angagcine edilikile engavukanga vele. Kanti-ke labantu bazabulawa yindlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa iningi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi baningi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika, njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu-76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumuvi ngokuphindiweyo.
Nxa i-economy iyaqhubeka kanje, ngibona njengani siyaba sesifika kuba ngaleliyana ele-hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima, sibili i-economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izabalathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kweLebotswana bayalila ngemva kokubhubha komdlali obedabuka eZimbabwe obelodumo edlalela kulelo lizwe, umgcini sibanda ofele eZimbabwe uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Onguye owamletha kweLebotswana umnumzana Mona Khotla Mojaki uthi umdlalo webhola ulahlekelwe ngokutshona kukaSibanda.
I'm very saddened by the passing away of the player, honestly speaking.
Ngilokudana kakhulu ngokudlula kukamgcini. Yimi engamletha kweLebotswana ngiphathiswa nguMandla Mpofu, owabona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe lomdlali oqinileyo esisini senkundla. Ufike emncane kodwa wakhula emehlweni ethu.
He came as a boy, left the club as a man.
USibanda obe eleminyaka engama-33 ufike kweLebotswana ngomnyaka ka-2012 esuka kuqembu leRail Stars. Udlalele amaqembu ambalwa kweLebotswana ukugoqela iFC Satmos, iOrapa United, iBDF 11 kanye leSecurity Systems ngaphambi kokuba abuyele ekhaya nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLebotswana.
Isikhathi sethu asisavumi bakwethu, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. uZulu weZimbabwe wethuswa yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokuthi angene ezitaladeni atshengisele ngolwesihlanu. Abe-MTC Alliance bathi kuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapolisa kuveza sobala ukubana akulankululeko elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uSaxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.